soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ufuna ukuqinisa umkhonomi okwenzela ukuthi ama investors aphakathi laphandle bakwanelise ukuinvesta and feel confident that this is where they'll get their returns. Inzuzo yabo iye phezulu.
I-Bonnet ifuna ukuthi ilungise lezinye izinto ndawonye.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungise amalunga edale lakhe labaphathi intambo ele cabinethi namhlanje.
Kuluphawu lokuthi balethemba njalo kulokunye abakubonileyo ukuze baze bakhethelwe ngumeya. Kuningi esikhangelele ukuthi singawuthuthisa igwanda. Igwanda ayilalo ke sithi master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yelendo esilayo.
Umqoqeshi we-coalition le-Joshua Mqabuko Nkomo Polytechnic, umnumzana Justin Majale, owebandla le-MDC Alliance, usekhethwe ukuba ngumeya wegwanda. Umkhuhlane wesihudo esekholera ubikwa usubulele abantu abalichumi lesikhombisa kulinyanga eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufungise amalunga edale lakhe labaphathi intambo ele cabinet namhlanje. Iningi labafungisiweyo lithembise ukusebenza nzelana labantu lokuthuthukisa ilizwe elikusimo esibi kwezenotho. Kumevis kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafungisiweyo laba babalisa abaphathi intambo abasekeli babo, abaphathi intambo bezigaba kanye labazasebenza bephansi kwamahofisi abasekeli bakamongameli.
Whereas in terms of subsection 1 of section 104 of the Constitution of Zimbabwe, it is provided that the President shall appoint ministers.
Umongameli Mnangagwa ekhokhela abaphathi intambo kulokhu kufungiswa kwabakhethwa ukukhokhela ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo kanye labasekeli babo emkhosini owenzelwe estate house. Abathethe lesi sifungo babalisa omunye wabahlezi bengabaphathi intambo, unkosikazi Sthembiso Nyoni, okhokhela uhlangothi lwabesifazane othembise ukusebenza nzima ukuthuthukisa impila kahle kaZulu.
Kanti singifuna ukuthi ngizaxoxisana lo minister owe finance ukuthi i-Women's Bank yenziwe ibe i-Development Bank kwenza ukuthi sithuthukise omama.
Omunye wabakhethwe okwakuqala ukuba ngumphathi ntambo wogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho, uProfessor Mthuli Ncube, yena uthembise ukuba kunengi okusamele kulungisiswe ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Sifuna ukuqinisa umkhonomi okwenzela ukuthi ama-investors aphakathi laphandle bakwanelise ukuinvesta and feel confident that this is where they'll get their returns. Inzuzo yabo iye phezulu.
I-Bonnet ifuna ukuthi ilungise lezinye izinto ndawonye, kube le package that deals with on this fiscal front.
Umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ophiwe ugatsha olubona ngezamankampani lokuthengiselana, yena uthembise ukusebenza nzima ukugcwalisa izifiso zikaZulu.
Xa sikhuluma nje ngokuthuthuka kwe-economy, ukuthuthuka kwe-industry kutshengisa ukuthuthuka kwe-economy.
Oqhubekethi uyalijabulela inyathelo elithethwe ngumongameli ukukhetha abatsha njengaye esikhundleni sokuba ngumphathi ntambo.
Nxa linanzelele namuhla ku-cabinet ngokwayo kulabatsha abangu-2. Now we can get that means 10% of the cabinet is yours. Yes, Mangalisa, Tinalofu, Njalo, Tiagutavela. Ngipinde njalo ngithi ungiphe i-portfolio elobunzima kodwa mangikhangela ubone ukuqakatheka kokuthi abatsha babe nesabelo ukuthi sithuthukisa njani i-economy yethu le.
Kuthi ophethe ugatsha lwezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba, u-retired Lieutenant General Sibusiso Moyo utshengise ukujabulela idale labaphathi ntambo elikhethiweyo ethi selizokwenza ube lula umsebenzi wakhe.
Nxa sesihamba phandle ngale sesiyakhuluma hatshi kule confidence yokuthi yi-team ezwayo, yi-team efuna ukusebenza, yi-team elama-skills and yi-team ehlanganeyo, yi-team elabantu abamnyama, yi-team elamakhala elomkhaladi, yi-team elamakhiwa, yi-team elama-India. Ungafunani futhi?
Bekuyinjabulo kuphela kuzihlobo labangane balabo abafungisiweyo kulilizelwa lokugiya lapho besiyafungiswa, ikakhulu kwabakhethwe ukuba ngabaphathi ntambo waqala kanye labesifazane abaphiwe lezi zikhundla. Lomkhosi ungenwe iziphathamandla zikahulumende ukhokhelwa ngumongameli Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa izihlobo labangane balabo abekade befungiswa. Uhlangothi lweZimbabwe Republic Police Band yilo obelukade ludibazisa uZulu kulo mkhosi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Selokho sekudaba lunye, umanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance usuchothoze iningi lamalunga edale le-cabinet afungiswe lamhla usithi awasoze alethe inguquko elizweni, njalo akulandelwanga isisekelo sombuso selizwe esitsha kukhethwa amanye awo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Nkululeko Sibanda oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ulumanyano.
Abantu abanengi abafake ku-cabinet President Cyril Ramaphosa ngabantu abazakalayo, abantu asebenza lezano isehluleka isikhathi sonke lesi, ngakho akukhwegcekeni ukuthi abantu laba bazaletha nokutsha. Kungasenani umkhokheli wabo u-President Cyril Ramaphosa la ngumuntu owazakalayo, wazakala ngobudlwangudlwangu, wazakala ngembali yokubulawa kwabantu abaningi kakhulu. Abuyazakale ngokuba umuntu okade uhulumende kusukela ngo-1980, uhulumende owehlileke kakhulu obele umkhonomi. UPresident Nelson Chamisa uthi yena akukho i-cabinet engayakha ilizwe iphumelele nxa umkhokheli wayo ongu-president engumuntu owazakalayo esehluleka. Njalo siyabona ukuthi i-cabinet yangkhona iningi layo bakhona labo abafakwe okungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. Khonokho kutshengisa ukuthi uPresident Mnangagwa umthetho akawulandeli kangako akawuqakathekisi. Angiboni mina elandela izixwayiso eziyabe zivela kuzisebenzi zakhe thini. Okwesibili, ubupresident buka Emerson Mnangagwa EMDC yazi ukuthi akawinanga ukhetho, akavotelwanga ngesikhiwa sithi kakho legitimate. Yikho libona ukuthi uthe fakwa esikhundleni umkhonyo waqala ukuwa, izinto zaqala ukukhwela ezitolo njalo njalo. Khonokho kusenziwa ngokuthi kulo president ongela mvumo yabantu ukuthi abe umkhokheli.
Kodwa labo abafungisiweyo abacha-ke bona uboningana basoze beletha umahluko ikakhulu kwezomnotho.
Uprofessor Mthuli Ncube uyazakala ukuthi wakwaba le-bank kweleZimbabwe eyavalwayo, bakhona bathi kuqathangela ukuthi yavalwa yabaleka lezi mali zabantu. So imbali yakhe kuleli lizwe kayisiyo mbali enhle kangako, njalo kayitshengisisele ukuphumelela. Njalo umuntu oyedwa phakathi kwabantu abaningi ngengalethi ukuphumelela. U-Kirsty Coventry siyazi ukuthi ube ngumuntu obhukutshayo njalo osebenze kahle kulelo hlangothi lo msebenzi wakhe, kodwa akazakale ngumuntu owazi into ze-administration as a ministry. Ngimzwe ekhuluma nje kathesi ku-CNN bembuza imbuzo elulanyana nje enganzimanyana kakhulu, hhayi ubengani uyaqhamaqhamande esithi kakezwa ukuthi i-ministry yakhe ifuna nidingani. Kutshengisa ukuthi uzothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aqalise ukuzwisisa ukuthi umsebenzi wakhe ngani njalo njalo. Ngaleso sikhathi abantu bezanabo vele bajala ukuntshontsha, babe sebentshontshe baqeda.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance, sixoxela eseHarare. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezichayele umongameli Emmerson Mnangagwa ihlombe ngokukhetha umnumzana Mthuli Ncube njengomphathintambo ogatsha lwezemali besithi lokhu sekubaphe ithemba lokuthi umnotho weZimbabwe ungaphinda uvuke. Kodwa abanye bathi iningi lalaba baphathintambo ababanika ithemba lokuthi baza kwenza ngcono. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kumdose kakhulu ukuthi iningi labaphathintambo abaguqisa umnotho ngamadolo bachiwe phandle. Layeke njengabanye bonke uthi ukukhethwa kwamnumzana Mthuli Ncube njengomphathintambo ogatsha lwezemali yinto emchiye eselethembe likhulu lokuthi iZimbabwe izabuyela kulokhu ebiyikho khona kudala.
Uncube ngibona sengathi uzoyenza untshintsho olukhulu kakhulu. Uyazi kakhulu endabeni zezimali. Bengacela sengathi adopte iranda ngoba uma ngaba eqhubeka adopta iUS dollar kuzosilimaza. Sizagcina futhi sibona inkinga ebifana nale ebiyala isaphethwe ngubaba uChinamasa ukuthi bebengafuna ukuthi ba-adopte iranda.
Abanye abantu bajajuliswa ukuthi uMongameli Mnangagwa wenelisile ukunanzelela ukukhetha abantu abanamakhono hatshi njengoba umuntu esekela ibandla leZANU-PF. Ukukhethwa kwankosikazi oPhamuchinguri Kashiri njengowesifazane wokuqala eZimbabwe ukuba ngumphathintambo webutho lesizwe ngenye yezinto enconywe ngabaningi. Kodwa-ke akusuye wonke umuntu othokozileyo. Isakamuzi seBedbridge ezezani umnumzana Jonathan Mbedzi uthi uMongameli Mnangagwa wenze iphutha ngokukhetha unkosikazi Monica Mutswangwa ukuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko. Uthi lolu gatsha belufuna umuntu olesibindi sokuguqula imithetho eminingi eyafakwa kusabusa umnumzana Robert Mugabe.
Hey, angazi noma uzokhona ukukhipha imithetho lapha efakwe nguJonathan Moyo. Engayikhipha le mithetho eminye yakhona yehliswe kancane and then kube ne-freedom kakhulu kumidiya laphana kungaba ngcono nabantu bazoba bethola i-news ezifanele.
Unobhala jikelelwe bandla le-UDM umnumzana Andrew Nyathi uthi kuhle ukuthi kuxutshaniswe abatsha labadala kwakhethwa labalamakhono. Kodwa-ke uthi wesabela ukuthi abaphathintambo laba bazaphazanyiswa yiyo iZANU-PF ehleli igxamukela emsebenzini wabo. Uthi njengoZulu bafuna kulungiswe indaba yemali kuvuselelwe umnotho izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni zibuyele ziyephila impilo elesizotha ekhaya.
Inotho kayisozi khona ukuthi iqine lisebenzisa amahlamvu. So ama-bond note must go. That is the most urgent thing emele ukuthi yenziwe ngesiphangiphangi. Ngoba izimali lezi abazifihle ezindlini langaphi langaphi lapho abazifihle khona zizaphuma mase abantu sebebona ukuthi sokusetshenziswa imali.
Bakhona abathokoziswe ukukhethwa kukankosazana Kist Coventry njengomphathintambo wezemidlalo besithi umuntu ololwazi ngezemidlalo. Kodwa abanye bayangunguna ngokukhethwa kwabaphathintambo osekukade bekhethwa bengenzi lutho abagoqela umnumzana Joram Gumbo, umnumzana July Moyo, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye. Umele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedict Nhlapo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umqeqeshi wekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic umnumzana Justin Mashale owebandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa usekhethwe ukuba ngumeya weGwanda. Ngemva kokunqoba obephethe lesi sikhundla umnumzana Knowledge Ndlovu weZANU-PF ngamavoti amabili. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukhetho lokudinga umeya weGwanda luqhutshwe ngokuthula kungela ukuxokozela emahofisini awekhansili namhlanje ekuseni. Njalo ayizithupha amakhansila we-MDCT angene kumansipala weGwanda lonyaka kudabane bengabezana uPF. Umajalo leminyaka engamashumi amane lanhlanu yokuzalwa uthola amavoti ayisithupha, kwathi uNdlovu athola amavoti amane, qede lapho wahle wagcotshwa ukuba ngumeya omutsha wedolobho leGwanda. Umnumzana Ponalo Maphala ukhethe engaphikiswanga ukuba ngumsekeli kameya. Esethula umbiko wakhe ngemva kokugcotshwa, uMajalo uthe yena lamakhansila akhe bazasebenza gadalala ukuthuthukisa idolobho leGwanda, njalo uthi uzalwisana lohlupho lwenkohlakalo ekhansilini.
Kulo Paul ukuthi balethemba njalo kunokunye abakubonile ukuze baze bakhethe kwemumeya. Kuningi esikhangelele ukuthi singakuthuthisa iGwanda. IGwanda ayilalo ke sithi master plan. I-master plan isincedisa ukuthi sazi isayizi yeland esilayo. Okunye okumqoka ukuthi kumele sizame ukuyiweza lokhu kuthiwa ngama-triple P's, i-private public partnership, ikakhulu la ma-mines esakhelane lawo.
Umnumzana Mduduzi Juma isakhamuzi seGwanda udule themba lokuthi uMajale uzaletha inguquko kuleli dolobho.
Ukhetho lolu mbona kuthiwa luhambe kuhle. Mina nje kami ngijabulile. Okhethweyo ubaba uMajale indoda eqotho esibona kuthiwa izasilungisela kumbe isithuthukisele iGwanda yethu. Ukhulumile inhlelo zakuthi ukhangelele ukuthi kuzayenziwa njani ukuze ukuthi iGwanda ithuthuke kumbe isuke ezingeni elikhona kathesi iye phambili. Ikhansile engenileyo emele ukhangele kakhulu. Oqala imele ilungise uhlupho lwamanzi.
Umfundisi uLove Modube oweVictory Kingdom Life ukudaza amakhansila la ukuthi akhokhele ngobuqotho.
Mina ngikhangelela ukuthi wakhokhelile ngobuqotho ngokwesaba uNkulunkulu, besabe ukwenza okungayisikho, balandele futhi okuthiwo ngummeli welizwe ukuthi kube le zero tolerance for corruption.
Ophila lobugoga umnumzana Kimberley Karira uthi likhansili engenileyo kuzamele ikhangele indubo ezibhekane lalabo abaphila lobugoga.
Ngabe kuthiwa bona bayafaka imfiso zabantu abakhokhileyo phambili kuqala, ukwenza ukuthi kuyabayenza ukuthi baphakamise abantu abakhokhile, babe sebebonakala ukuthi bona bayakhanya. Ngoba singeke sazenza thina ukuthi sikhanye, kodwa bona bangakwenza, bangakwemukela, baku-appreciate ukuthi thina sibonakala ukuthi siyakhanya.
Phakathi kwamakhansila alitshumi kumansipala weGwanda uyedwa kuphela wesifazana uNkosazana Nephi Moyo othi lokho akumethusi, njalo uzalwisa ukuba izikhalazo zabomama zikhangelisiswe.
Ngizizwa ngi-comfortable kakhulu, vele angizizwa ngile problem.
Ngisazama okusemandleni ami ukuthi njengomama ngisebenze ukuze omama abakhangeleyo abangaphandle babona ukuthi ukungena ekhansilini akula kunzima omkhona. Noma kungaze kube labo baba abangu-9 mina ngibe ngedwa umama, ngizawuqhuba umsebenzi wami ngendlela efaneleyo, ngingayesabi, ngingayethuki lutho.
Amanye amakhansila angene kumansipala abalisa obengumsekeli kameya umnumzana Albertine Lovu, uThulani Moyo kanye loNtuthuko Ndebele abezana uPF, udabanye ngomnumzana Gilbert Dube, Njabulo Siziba kanye lomkhululi Juma abe-MDCT ekhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Live talk namuhla sihlaziya kusebenza kwedalela abaphathi intambo yele cabinet likahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ingcwethi ezicubungula ezempilakahle zithi umkhuhlane wesihudo owecholera ubangelwa yingcekeza lokudla. Ukudla okungakhudunyezwanga zikhuthaza abantu ukuthi bahlale behlanzekile ekuvikeleni ukusabalala kwalo mkhuhlane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera ubangelwa ukunatha amanzi kumbe ukudla okungahlanzekanga okuyisimo esigcina igcikwane le Vibrio cholera njalo ulako kubulala umuntu nxa engatholanga uncedo lokwelatshwa ngokuphangisa. UDokotela Priska Nkomo uthi uduwo lwesihudo sekholera ngumkhuhlane olakho kunqabelwa njalo abantu bazivikele bengathola imfundiso.
Ngithanda ukukhuthaza abazali ukuthi abahlale bekwazi ukuthi kakunamanzi okuthiwa ngamanzi ahlanzekileyo ngenxathi abantu bonke bona laba ababhubhileyo labanye abalokhu begula isisusa bekungamanzi afela emgodini lezibholanini lakwezinye nje izindawo. Ngakho yikho sihlala sixwayisa ukuthi abantu kabaqale babilise amanzi bengakanathi lokugeza izandla bengabambi ukuthi.
Unkosazana Nontokozo Ndebele ongumongikazi kwesinye isibhedlela sakuleli uthe kulusizi ukuthi ikholela isithethe imphefumulo yabaningi, ekhuthaza uZulu ukuthi adinge usizo lokwelashwa lapho enayekela ukuthi angabe esephethwe yilo mkhuhlane.
Abantu abadinge usizo esibhedlela eseduze labo bengavele benakekele ukuthi sebengabe bele khorela. Ikhorela kayihluphi ukubona ngoba izibonelo zakhona zisegcekeni. Ungabona uhuda okungapheliyo, uhlanzo ongaqedakaliyo, njalo nenhliziyo yakho ithayo ongazwisisekiyo. Dinga uncedo.
Omama abamunyisayo uDokotela Nkomo ubakhuthaze ukuthi bengalahleli ingcekeza endaweni yonke njalo benanzelele ukuthi abantu abo badlalela endaweni ezihlanzekileyo ngaso sonke isikhathi.
Abazali kumele bahlolisise indawo ezihlalela okhekhe bebone ukuthi zihlanzekile yini, ngoba isikhathi esiningi abantwana bayadlalela nje loba ngaphi ngoba kabazwisisi basesebancane ukuthi kule mkhuhlane lani bomama elimunyisayo kufuze lihlanzeke. Hasho ukuthi umuntu yakeqeda ukutshintsha umntwana isithuba asuke lapha ebamba ukudla kumbibele lo mntwana engagezanga izandla, yikho kwenza ukuthi ikholera ibiloku ibhaha.
Ohlaziya ngenhlalakahle kaZulu uMnumzana Sineke Sibanda uthe igcikwane lekholera kakumelanga libe ngezinye zenhlupho ezibhakene labantu nxa uhulumende ngaqakathekisa umsebenzi wokuhlambululwa kwamanzi anathwa izakhamuzi zeHarare.
Uhulumende kufuze enze konke okufaneleyo ukuze aqede ikholera. Sikhangela itechnology esesilayo, ikholera kakufuzanga kube ngumkhuhlane esilokhu sisakhuluma ngawo. Ungakhangela amanye amazwe aphucukileyo, ikholera kakusayinto ekhulunywa ngayo. Asingeke sithi sisalwisana le mkhuhlane efana labongculaza omvukuzane sibe sisathi le kholera ngapho khonapho. Akuyenzi. Uhulumende kafundise abantwana besasesikolo ukuthi bengazivikela njani, lathi ngekhaya senza okufanayo. Ubuhlungu ukulahlekelwa zimpilo ngoba uhulumende wehluleka ukupha abantu amanzi ahlanzekileyo.
Umkhuhlane wekholera ubikwa usithethe impilo zabantu abalitshumi lasikhombisa eHarare njalo usilesikhathi uphindaphinda ukuqhamuka edolobheni leli. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Amapolisa abikwa esephendukile emigwaqweni kusukela namhla bebopha abachayeli abangalencwadi zokuchayela njalo belezimoto ezingelamthelo. Kuviki edluleyo usikomitsho wamapholisa uMnumzana Gideon Matanga utshele umbuthano wokunanza ilanga le-8 day eHarare ukuthi abalemota ezingalamaphepha eneleyo bazathathelwa lezi mota njalo labangalancwadi zokutshayela bazajeziswa buhlungu. Amapholisa asuka emgwaqweni nyakenye ngemva kokususwa esikhundleni okwenziwa wayengumongameli uMnumzana Robert Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kande weStudio 7 uxoxe lomtshayeli uMnumzana Petnico Bhebhe yena owezombusazwe njalo.
Ngezindlela ke kutsho ukuthi thina abanye sizahle sithi-ke ukuganga kumbe ukuchwala kwade kutholakala emapholiseni kuthi bebethunywa yilokona aba babathungayo ukuthi khade sisele ngababopha. Njalo kangiboni kule sizathu sokuthi bake bamise ukubopha abantu abangalamalayisensi, bebamise ukubopha abantu abangathelelanga esipota ngoba kuvele khona kulicala. Icala kalila ukuthi kuthiwa umuntu umxolele ngoba edala icala, ngoba ekokuqala xa uvele uthenga imota uhamba ngayo uyakwazi ukuthiphele isele emsafeni. Okwesibili uyakwazi ukuthi ufanele ukuthi uyichayela kufanele license yokuchayela. So kangikuboni ukuthi kuyinto entsha lokho kutengisa kumbe kukhomba ukuthi-ke uhulumende nguye-ke okade thuma amapholisa ukuthi enze lokhu akwenzayo. Ngezindlela-ke sizabona futhi nase sibona besenza kokade bekwenza sizaba nobufakazi ukuthi njengoba imali ingasephelizeni uhulumende sengama ukuthina imali ngendlela zokuthi amapolisa angene emgwaqweni. Sababona ke bengasadingona amalayisensi kuphela, bengasadingona umthelo kuphela, babe sebedinga okunye ngoba yikho okuyabuyela konkani ukuthi baqalise ukunikwa ama-targets ukuthi ngelanga kufanele izodloki ibuyele imali engaka ngoba uhulumende sekudinga imali kahle.
Kodwa ukungabi khona kwamapolisa emgwaqweni lapha sibona ungani abanye bebekwamukela ngoba besithi amapolisa ayenza khonoku obukutsho ukubana bazaguduza baze badinge yonke into befuna nje ukuthi babhadalwe imali. Ukubona njani wena khona?
Kuyikho kanye khonoko engikutsho ukuthi uhulumende ke nguye okwenzayo ngoba umpolisa xa kuthiwa uya ku-training uyabe siyathrema ukuthi asebenze umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo. Uyabe siyathrema ukuthi-ke anikeze itikiti lowo ophambanisele. Kodwa-ke nxa bengazisa ukuthi khona abantu babhalelwa amatikiti abanganamalayisensi babhalela amatikiti abangathrebani kuonta kuzakhanya ukuthi benze umsebenzi waqondileyo. Kodwa singababona-ke sebeqalisa ukuthi kuthiwa kuyabhadalwa khonapho kulodlo. Yikho okudala-ke ukuthi amapolisa abe sedinga okuningi ngoba uyabe edinga i-target ayinikwe nguhulumende aphinde adinge le yakhe phela ngoba endlini abantwana babengalasimfa umntwana uyabe engabhadalanga esikhushini. So mina kamboni ukuthi lapho kudalwe khona icala kumbe lapho kulecala khona kufanele ukuthi amapolisa atshele ukuthi kophi umuntu kumbe ungakophi umuntu. Kufanele balandele umthetho, bangalandela umthetho kanguboni kuyinto embi.
Lo mnumzana Pedniko Pepe umchayeli njalo ephatheka kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Wezemidlalo umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uMathinta Ndlovu uthi abafana bakhe kabakavuthwa kuhle loba nje bechayele Dynamos nge-3 kanyanga ngesonto. Intathe yezindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders livukile seganga lapha xabula ele-Dynamos nge-3 kanyanga ngesonto emagumeni eBaba Fields okuyimpumelelo ejabulise kakhulu abalandeli bebhuzu njengoba yizenye emva kokuba iqembu leli like ladliwa kwimidlalo emibili elidlale phambilini kwalo wangempela viki edluleyo. Limpumela izenye emva kokuba sekulabanye abalandeli beqembu lebhuzu abakade sebekhonona besithi uMadinda udlisa iqembu le-Highlanders ngokudlalisa abasakhulayo. Kodwa uMadinda uthe likhona lizaqhubekela phambili liqhubeka njalo iqembu leli ngoba lisaqhubekela phambili uhlelo lokubumba iqembu kakutsha.
This project is not a project in which you expect to
lolu luhlelo esiphezukwalo olokubumba iqembu le-Highlanders alungeke luhlelo siphe impumela esiyifuna kungakapheli umnyaka salusungula. Ufana nje lokuthi umuntu athi esakha indlu ahle ahlale phakathi akwenzi. Uhlelo oluqhubekayo njalo siziphe iminyaka emithathu njalo singakafiki lapho sizake sijabule siphinde njalo sikhale njengoba bebevele sebekhona abadesi besithi asilaqembu lapha kodwa namhlanje bathabile.
Iqembu le-Highlanders likhuphule inani lemiklomelo elilayo la kumashumi amathathu lathi kwamunemunye ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lane njalo lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Lo bekuwodwa umdlalo wesigaba seCasilaga Premier Soccer League oqhutshwe elizweni ngempela viki edluleyo. Ikanti kube khona njalo umdlalo owodwa wenkezo yeChibuku Super Cup phakathi kweqembu leChapungu leMthare City njalo ophelele eChapungu linqobe nge-5-4 ngemva kokutshawa kwembekwa. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Congo Brazzaville ngensonto emdlalweni wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa Nations Cup ngomnyaka ozayo. Limpumela ichi iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yesibaya sikaGroup G lile miklomelo emine okulinani eliphethwe liqembu leDemocratic Republic of Congo lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele-Liberia. Iqembu leZimbabwe lizadibana leDRC ngenyanga ezayo njalo ekupheleni kwemidlalo yezibaya amaqembu amabili azabe ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyadlala kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ezaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.